ilanga leli lithakazelelwa ngamazwe angase Afrika. So okwenzakalayo ukuthi ilanga leli laba khona ngenza ukuthi inkokheli zamazwe e Afrika zahlangana mhlaka 11 July eMaputo 2003 adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Thina njengamazwe a-adopta i-convention leyi, ilanga leli siyaliqakathisa kakhulu ngoba lililanga elaphawula ukuzimisela kwamazwe e-Afrika ukuthi bazalwisana nobugwenegwene bebambene. So yikho esikwenzileyo besibambene nehlanganiso ye-National Prosecuting Authority, e-Zimbabwe Republic Police nama-civil society organizations asebenza ukukhankasela ukuthi ubugwenegwene buphele ngaba besikolo.
Sinathi-ke kunceda ngani khonokho elikwenzileyo emphakathini?
Kufanele sizwe imbono yomphakathi ukuthi bona babona angani siqhuba kanjani kule impi esikiyo yokulwisana nobugwenegwene.
Yena sesikhangele abanye abantu bathi hayi iZimbabwe Anti-Corruption Commission yabopha abantu bakhulule ingasalandeli khonapho bacinga ukuthi ngwani okukhanya ukuthilengani ungabaphendule sithi nabantu abajenjalo.
Abantu bayabotshwa bakhulule ngoba kulilungelo lomuntu ukuthi nxa ebotshiwe anike ibail. Njalo okwenzakalayo ukuthi ukunika ibail komuntu ayisikho ukuthi usekhululiwe, kodwa umthetho weZimbabwe uthi umuntu ngesikhiwa bathi you are presumed innocent until proven guilty. So lanxa ubotshiwe kodwa awukamgweki or awukaphawuli ukuthi ngempela longumuntu icala walenza. Umthetho usazama ukuthi uzwisise indaba, uyasivumela umthetho weZimbabwe isekelo sombuso ukuthi indaba yakho izwakale egame wena usuka endlini. So yikho okwenzakalayo, yikho abantu ababiza ngokuthi yi-catch and release ukubamba isekelo.